Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesibili mhla ka 29 kuNcwabakazi 2024 ngudaba kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China lamuhla lapho athi uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili.
Kuyalotshwa kulotshwa isivumelwano ukuthi kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo.
Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaselayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe-United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zikaform 4 noform 6.
I-USAP yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Wancediswa ukuthi ngi-applyele baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni ajiyeneyo.
Ukansila Bruce Melly Moyo oyinkulumane kwabulawayo okubandla le-CCC uzokhulule nge-bail entolongweni, njalo isinqumo sokuthi abe-CCC ababotshwa eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timber bengakhululwa sesidluliselwe phambili okusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kwele China namuhla lapho athi uzakhulumisana khona leziphathamandla zalelo lizwe ngokuqinisa ubudlelwano kwezenotho lezombusazwe phakathi kwamazwe omabili. Kumbiko awethule enkundleni ye-X esesabelweni se-Shenzhen, uMnangagwa wazise ukuthi uzakwethekelela njalo ezinye izabelo zalelo lizwe ngaphambilini okokungena umhlangano omkhulu ophakathi kwele China lamazwe aseAfrika oweForum on China Africa Cooperation ozaqala ngolwesibili oluzayo kuye phela mhlaka 8. Umhlangano lo ngokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kweChina lamazwe eAfrika. EleZimbabwe lilobudlelwano obujulile leChina futhi amazwe omabili ahlala elobelana izivumelwano kwezokusebenzelana ikakhulu kwezenotho. Kodwa abanye bathi eleChina lihuquluza umnotho weZimbabwe, ubona abantu bakuleli bengatholi lutho olubathuthukisayo. Sixoxele olandela ezombusazwe umnumzana Mthulisi Mathuthu.
Okuvamileyo osokuvelile kusuka emva singathi ngama-patterns ngendlela iChina elodlelano layo ngeZimbabwe, ungathi ngabaholi beZimbabwe kumele abakhokheli basamazwe e-Afrika, ukuthi ubudlelwano bakhona kukhanya kwaziwa yibona abaphezulu. Kuyalotshwa kulotshwa isivumelwano ukuthi asukulotshwe lokho kuzakhiwa lokho kulezigidi ezingaka ezizayo, kodwa akuveli obala ukuthi kathi abantu bona kuyini abakutholayo. Ngumgabe singakhumbula ngesikhathi kusakhokhela umgabe kuyoba lokuthi ngama-mega deals, besithi masithi siyakhangela amaphephandaba la akhontrola ngohulumende akhokhela leli bandla libusayo esingathi yi-ruling party, singathi ma-state controlled newspapers, abehlala nje bhala ekhuluma imihle yamalanga ukuthi umongameli uselobelane leChina isivumelwano esinje, kuze kwafika nje leli ligama elithi khona ibizo lithiwa ngama-mega deals, amadili amakhulu. Kodwa ukuthi kuveleni ukuthi singathi kwavela sikwazi. Siyabona nje nansi iparlamente yakhiwe akujali ukukwenza nje kwamanye amazwe. Lezinye nje izinto ezithile uzothi abafake imali yedame elinje lalokhu lalokhu. Kodwa akula siqiniseko njalo akuveli kahle ukuthi kathi kuyini kahle kahle abantu abazokuthola phakathi kwala ngamadili okuhlala kukhulunywa ngawo.
Umhlangano weChina lo ozangenwa nguMnangagwa lamazwe aseAfrika uqakatheke kanganani ikakhulu kuzwe leZimbabwe?
Umhlangano weForum on China Africa Cooperation uthiwa yiFOCAC uhlala nje uqakathekile kuwo wonke amazwe aseAfrika, ngoba masesibhekisa sesifaka iZimbabwe China yilo ilizwe engani elithembile kwemazweni amakhulu ukuthi yilelini kusekelo ngokukhipha izimali ezingabuzwayo. China yona ayibuzi kangako, ayicubunguli ukuthi kathi lo muntu oleli lizwe liboleka imali liqhuba kanjani inhlelo zalo lokuthi liziphethe okungakanani emhlabeni, njalo lokuthi libonakala kanjani kumphakathi waleli lizwe. So ngakho-ke lolu hlelo luqakatheke kakhulu kubabusi beZimbabwe ngoba iChina yiyo engani bayithembile. Singabhekisisa sibuyela ngasemuva ngase siyakhangela lalapha kuhlanganiso yamazwe omhlaba, United Nations, iChina ilakho nje ukusekela iZimbabwe ma engani iZimbabwe singene enkingeni kule singathi Security Council. So mbona sengathi iZimbabwe ayingeke iswelakale ezintweni ezinjalo or izinto eziqhutshwa iChina as international, ngoba iChina yiyo ilizwe elizimiseleyo kakhulu ukuthi khona lisekele izinhlelo zikahulumende weZimbabwe kungela mbuzo, kungela kuthini. Ngakho-ke mbona sengathi kufana nje lalokho okwenzakele eminyakeni edluleyo ukuthi kuzaba yibo bona abaholayo ukuthi bazathola usizo. Lolo sizo thina suze sibe lwazi, kuzoba nzima ukuthi abantu makhaza bazi ukuthi batholele.
Umnumzana Mthulisi Mathuthu uhlaziya ezombusazwe bexoxa ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 ekweleBhilitane. Ukansila Bruce Melimoyo wenkulumane kobulawayo ebandla le-CCC owetheswa icala lokuthi wayeqoqa ukutshengisela phambilini komhlangano we-SADC ukhululwe ngemali yesibambiso e-bail. Ababotshela isizathu esifanayo abebandla linye eHarare abagoqela umnumzana Jameson Timber balokhu bevalele entolongweni njalo isinqumo sokuthi bengakhululwa nge-bail sedluliselwe phambili. Ezinye njalo iziphathamandla zebandla le-CCC ezigoqela umnumzana Prince Dubeko Sibanda zilokhu zivalelwe kanye labalwela amalungelo oluntu. Lokhu kwenzakala lanxa inhlanganiso zamazwe omhlaba ezilwela ilungelo loluntu sezikhuthaze uhulumende ukuthi akhulule ababotshiweyo laba ngoba zisithi kusobala ukuthi abadalanga cala. Ngwelinye icele umthethandaba kamantshi namuhla wenqabile ukukhulula nge-bail osomabhizimusi ababili umnumzana Mike Chimombe lomnumzana Moses Mpofu abetheswa icala lenkohlakalo kuhlelo lukahulumende olwembuzi. Isikolo esiqhuba uhlelo lwabantwana abaswelayo abakhaliphileyo ezifundweni zabo olwe United States Achievers Program kumbe USAP sesiqalile ukuthatha abazaqhuba izifundo zika Form 4 lo Form 6. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondisi wesikolo lesi unkosikazi Rebecca Mano uthi abantwana abafisa ukuqhuba izifundo esikolo lesi kumele bethathe amaphepha okudinga indawo emahofisini abo kobulawayo eGweru leHarare. Uthe baqakathekisa izifundo ze-science, physics, maths lezinye.
We are actively recruiting right now the next best and brightest students to join us.
Sidinga abantwana abakhaliphileyo. Sizaqeda ukuthatha amabizo abantwana mhla ka 13 September. Abafuna ukuthola incwadi zokungena esikolo lesi bengakwenza ngendlela ezintathu. Balakho ukuthola incwadi zokungena esikolo kobulawayo ku 55 Jason Moyo eHarare ku 23 Connaught Avenue laseGweru Memorial Library. Ungathola amaphepha ku-social media education matters kumbe ulakho ukuloba i-email ku-ignition@asapschools.org. Kumele abantwana bazibhalele bodwa incwadi lezi.
Unkosikazi Mano uphinde wathi isikolo lesi esaqala ukusebenza ngomnyaka ka-2020 silabantwana abaningi abaphutsha ukuhle izifundo zabo baqhubekele phambili ngabakufunayo kwele Melika. Uqhubeke sithi isikolo lesi sithola usizo ebantwini abalothando ndawonye lenhlanganiso ezifana leSimbisa Brands.
We have been built completely from the good graces of donors and what always
usizo lwethu oluningi siluthola kwele Melika, kodwa sithola enye ingxenye khona lapha eZimbabwe. Osomabhizimisi abafana leSimbisa labanye abancane basincedisa kakhulu.
Ucele ukuba uzulu weZimbabwe labaphandle kwelizwe bangenele ukuze kufezeke amaphupho abantwana abafisa ukwenza ngcono empilweni zabo. Isikolo lesi esithatha abantwana abangamachumi amane lanhlanu 45 ngomnyaka sifundisa izifundo ezigoqela i-mathematics, physics, chemistry, computer science le-robotics. Abantwana abangena isikolo lesi bathola ithuba lokudlala imidlalo engajayelekanga efana ne-rugby, ukubhukutsha leminye engatholakali kwezinye izikolo. Abanye abantwana abafunda esikolo lesi babonga kakhulu abakwenzelwa uNkosikazi Mano. Abanye sebephila ngcono khathesi kulalokhu ababebhekane lakho bengakangeni esikolweni lesi. Omunye wabakhulumele Studio 7 nguShawn Sibanda othi isikolo lesi sakuguqula impilo yakhe okumangalisayo.
I-USAB yanginceda kakhulu ngoba ngikhuluma nginje ngiya ku-university. Wancediswa ukuthi ngi-applyele ngikhona le esikolo, njalo baningi abantu emfunde labo asebetholile ezabo indawo emazweni atshiyeneyo.
USean uphinde wathi
kumele atshengisele ukuthi uyingcitshi kwezemfundo ikakhulu kwezama-sciences, wenzela ukuthi abe le-chance enkulu yokuthola indawo. Kube sokusithi i-demonstrated leadership potential, kuqakathekile ukuthi utshengisele ukuthi uyakwazi ukuthungamela abantu esigabeni kumbe esikolo ofunda kiso.
Amazwi akhe asekelwe nguLesedi Chirukutsi olubhekise eMelika owaphumelela kuzifundo zakhe, njalo osethule indawo yokwenza izifundo zokuba ngudokotela.
Abadala abatsho beqinisile ngxabe besithi amajodo awela abangelambiza, kodwa kwesinye isikhathi amajodo awela abalezimbiza eziningi kakhulu okokuthi abakwazi ukuthi bazokwenzani ngezinye zakhona. Kimi kwakuchiyene, kwakusemnyameni empilweni yami, impisi sidla umniniyo. Kuleso sikhathi imbiza yakhona yayingekho namajudo akhona ayengekho, kodwa ngiyambonga umdali umveli inqanyi, ngibonge kanye le-USAB Community School.
Ukhulume kabanzi ngokwamenza wangena kuzifundo zempilakahle.
Isikolo lesi ngizathi yindawo enhle kakhulu eyangitshintsha indlela engibuka ngayo impilo, yangipha ithuba lokuthi lami ngibe ngumuntu. Sikhuluma kanje ngilungiselela ukuthi ngiye e-university eMelika. Ngiyabonga kakhulu kuleli thuba ngoba ngiyajabula, ngiyathokoza, inhliziyo yami imhlophe nke okongqoqwane.
Abafisa ukuba kwazi okuningi ngesikolo lesi balakho ukungena enkundleni yokuxhumana eFacebook kukheli elithi Education Matters Zimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sike sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ngomvulo ozayo kuyabe sokufike umnyaka lapho umkhokheli webutho kweleGabon mnumzana Brice Nguema owahluthunela owayebusa kwelelo lizwe mnumzana Ali Bongo wethembisa ukuthi umbuso uzawusa ebantwini ngomnyaka ozayo ngemva kokhetho, kubika abezindaba abe-AFP. Abantu eNairobi eKenya sebekhangwa likhefa lapho abaphekelwa khona ukudla yimichina yama-robots okungokwakuqala emhlubuleni we-East Africa. Umuntu uyabeka ukudla esitsheni sokudla esikurobot le, yona ibisihamba etafuleni lapho okuhleli ozokudla, ifike imnike lokhu kudla, kubika abezindaba abe-Associated Press. Lamhlanje kuhlandla lethu lengxoxo mpikiswano sihlaziya inkuthazo esivuse ikhanda njalo kubandla lezano PF ukuthi kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuthi sivumele umholi walelo bandla uMongameli Emmerson Mnangagwa ukuba ancintise kuhlandla lesithathu umbuso wakhe ungafika komlindi yakugcina ngomnyaka ka-2028. Lokhu kusanda ukwethulwa isigaba seZanu PF seHarare esengezelele kumibono yezinye izigaba zelizwe kulelo bandla, lanxa eminye imibiko esithi akusibo bonke abakufunayo lokho. Laye uMongameli Mnangagwa usanda ukuthi kasoze alokothi ancitise ukufuthi. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxa lengcwethi ecubungulayo zomthetho umnumzana Ngqobani Sithole, umgcini sihlalo wenhlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights endaweni locubungulezo mbusazo mnumzana George Mkhwananzi owayengumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ingakabi libandla lezombusazwe onguye osungula lengxoxo.
Ngibona abasuka bayehlohla abantu ngezinto ezingayisizo bese kusiza sengathi uvele ebantwini kodwa kuyikuthi kulomoya uhaga lo hova ufuna ukuthi umuntu aqhubeke esikhundleni esidla encinda ngesikhathi abantu behlupheka kodwa engakwazi ukuthi afake izihlelo ezathuthukisile izwe liyaphambili.
Mnumzana Sithole uthini ngalolu daba?
I-challenge esinayo ukuthi the incumbent, according to our constitution, ingazi amendwe yena lo osesikhundleni kathesi kakumelanga aqhubeke siya phambili. So nxa laba beza ku-PFF umnanga kwa kumele aqhubeke bayasihlolela. Kuthiwe 15 terms for u-president. That is not a problem. Nxa kuthi amaZimbabweans afuna kube njalo. But i-problem ukuthi yena lo ohleziyo kathesi esikhundleni akumelanga aqhubeke. U-section 328 we-constitution uclear.
Mnumzana Mkhwananzi, kuyini solayo ngokuthi umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuyikuthi kuyamvumela ukuthi abuse.
Yebo, ngiyezwa ukuthi noma kungaze kube kuyaguqulwa kodwa lo onguyohleliyo ongaphakathi kuye akumelanga kube nguye ozovuna ekuthini sokusuke kwengezelwa kwaya kuhlandla lesithathu. Kodwa ngokuningi babameli bezanu ephalamende bazoguqula khona lokho bakwenze kusuke kuvumele ukuthi yenalo ohleliyo abuye futhi kuyo ozovuna ukutshintshwa lokuguqula kwe-constitution. Ilizwe linye ngalinye ikakhulu ilizwe linye laseZimbabwe alibaswelanga abantu abangaliphatha balikhokhele balihole ngcono kunaye uMnangagwa. UMnangagwa kade wabakhona kusukela ngosuku lokuqala umbuso wezanungena umgabe ebusa ubevele khona akukho okutsha asengakuletha manje kwanele esesibole ngomnangagwa abantu basuthi ngombuso wakhe usemdala futhi kuyinokutsha asengakuletha ebantwini basezimbabwe abale-average age eku-30 makahambe ayophumula avulele olutsha lungene luphathe kuze kube namacebo amatsha ilizwe lihlume kabutsha likhathele ngokube liphuziswa amanzi amadala awempi yenkululeko sokumele ukuthi-ke bathole umoya omutsha wokuphela.
Yebo-ke siyakuzwa Mnumzana Sithole, kuyini esingabona kusenzakala lapha kuyikuthi bengazama ukuthi baguqula isisekelo sombuso?
Abantu beZimbabwe yibo abaneduty akhangele i-constitution yabo. Kulento okuthiwa yi-state eyiyo yeZimbabwe kube sekuthiwa ne-governance eyiZANU-PF. Okwamanje iZANU-PF is the temporal bearer of state authority. ZANU-PF ifuna ukuthi kubanjwe njani, ayisikho okufuze kwenzakale. Okufuze kwenzakale ukuthi nxa kusavumi njengoba savumelana ngotweni ukuthi umuntu ongenayo abe ngupresident kulama-terms amabili, umuntu yena lowo kufuze abambe ama-terms amabili.
Ungomunye walabo abake bephanyeke udaba emthethwandaba bephikisana lohulumende, ungathi kulula yini ukuthi abantu beziphathele lolu daba ezandleni zabo?
Abantu kufuze bahambe enkantolo kwesi sikhathi kuyaphumelela. Mina nginyamazane esebenzela enkantolo, so kimi ukuya enkantolo yikho kufuze kwenzeleenkantolo
Mzana Mkhwananzi ukuthi bengavumelana yini bonke ababandla lezana uPF ukuthi ancintise njalo aqhubeke busa kumbe singabona kulokulwisana phakathi kwaleli bani?
Inqubo enziwa kuzanu kuya ngokuthi ngubani ozibambe ngasesidukweni. Izanu namhlanje i-Congress yayo ingakhipha isinqumo sokuthi uChiwenga uselahlekelwe yisikhundla. Kodwa uma kuyikuthi lapho kuyikhona okulele khona umbuso babona sengathi uSiwenga kumele aqhubeke, uzabona kusiyaguqulwa ngemva kwensukwane ezimbalwa sekuthiwa lo othe uSiwenga kase yikuthi unamanga. So sesimele sikulalele sikuzwa ukuthi njengoba abe ama-war veteran laba babelwela inkululeko kuthiwa yibo abangathi baphikisana nakho, mhlawumbe kungenzeka ukuthi njengoba bona bexhumane nabebutho abebutho abakufoni uma bebutho kona lokho bengakufoni umnumzana umnanga kwasoze akuthole khona lokho akufunayo ngoba ilizwe laseZimbabwe liphethwe futhi likhonyelwa yintando yebutho mayibutho lithe lona kumele kwenzeke kuzokwenzeka uma ungasoze kwenzeke hayi bazozama abakuzamayo kwamanje bazama ukugqugquzela izigaba ngezigaba zonke zithi silingiqi zibe ngu-10 zithi ziyakufuna kodwa ilizwe lokugcina lizaphuma embuthweni.
Umnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungulelo zombusazwe owayengumsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso ye-National Constitutional Assembly ingakabe libandla lezombusazwe ubexoxa endaweni lomnumzana Ngqobani Sithole umgcinisihlalo wenhlanganiso yamagqwetha abameli Lawyers for Human Rights belo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7. Kukhetho lokudinga umongameli weMelika isigaba seGeorgia ngesinye sezigaba ezilakho ukuveza ozanqoba kukhetho lolo. Intatheli zindaba yeVOA uScott Stearns ukhangela imikhankaso eqhutshwa eGeorgia. UKamala wakhetha ukuhamba ngebhasi ebhoda eGeorgia ngemva komhlangano webandla lakhe omkhulu weDemocratic National Convention waqala umkhankaso wakhe wesikolo lapho yena lomsekeli wakhe umnumzana Tim Walls abakhulume ngenjabulo abalayo ngomkhankaso wabo.
I'm grateful to be part of a team with a really great head coach here and your next president of the United States, Kamala Harris.
Ngile njabulo enkulu ukuba phakathi kweqembu elikhokhelwa umkhokheli woqotho njalo zaba ngumongameli weMelika uKamala Harris.
Inkosikazi Harris uncome ubukhokheli babatsha baseGeorgia.
Your generation, all that you guys stand for, everything you have at stake is what is going to propel our country into the next era.
Konke elikulwelayo yikho okuzathuthukisa ilizwe lethu lifike kuzinga elilandelayo.
Ongena kukhetho lukamongameli ebandla leRepublican Party umnumzana Donald Trump ubekhokhela eGeorgia okwesikhathi eside kulumkhankaso kodwa kulandela ukuphuma kumkhankaso kukamongameli Joe Biden ucwaningo luveza ukuthi uTrump loHarris sebelingana. Ongena kukhetho loTrump umnumzana J.D. Vance ubese Georgia ngeviki edluleyo.
We're going to do it together, but only if you get us across the finish line in Georgia. This is one of the most important states in the union.
Sizanqoba ukukhetho nxa lingazivotela ukuthi sichaphe lapha eGeorgia. Lesi ngesinye sezigaba eziqhatheke kakhulu elizweni.
Umkhankaso kaVance loTrump ugxile kakhulu kulokho abathi imithetho yezenotho lemingcele engasebenzanga kuhle njalo uTrump etshele abavoti beGeorgia ukuthi kungumlando kaHarris.
With your vote, inflation will stop, the illegal aliens will be turned back, they're not coming in, we got to stop them.
Singathola ivoti yakho ukukhwela kwentengo yempahla kuzaphela. Abokuza abangela maphepha bazabiselwa lapho abavela khona. Bayangena njalo kumele sibavimbe. Libonile ukuthi usesithini? Uthi silomngcele osebenza kuhle. Babe lomngcele ovuza ngendlela engakaze ibonakale kumbali yethu.
Unqoba kukaTrump eGeorgia kulakho kubanzima ngenxa yokusola akwenza usebalikhulu wesigaba lesi okubandla lakhe olodumo uGovernor Brian Kemp owanqoba kukhetho laloba uTrump wayengamsekele. UTrump uke wakhupha imbiko esithi uKemp lesinye isiphathamandla laseGeorgia uBrad Raffensperger yibo abamdlisayo eGeorgia ngomnyaka ka-2020.
Raffensperger and Brian Kemp, your governor, who I got elected, by the way. If it wasn't for me, he would not be your governor. I think everybody knows that.
Raffensperger lo Brian Kemp, usibalukhulu wenu, yimi engamphathisa ukuthi avotelwe. Kungayisimi, ngabe kangenanga kulesi sikhundla. Ngibona lonke liyakwazi lokho. Kala kwethembeka. Yebo akathembeki.
Ngalesi sikhathi kulokuncintisana okukhulu eGeorgia uTrump usebenzise inkundla yakhe yokuxhumana ebulenjini ukubonga uKemp ngosizo lwakhe kanye losekelo lwakhe eGeorgia. UKemp ukhangelele ukuthi uzakhokhela umkhosi wokubuthanisa imali yomkhankaso kaTrump e-Atlanta ngolwesine. Umthethandaba waseGeorgia ngomnyaka wedluleyo wethese uTrump labanye bakhe umlando wokuzama ukuguqula impumela yokhetho lomnyaka ka-2020 ngendlela ezingekho emthethweni. Amagqwetha kaTrump kuyona liviki aphanyeke isicelo sokuthi udaba lolu olungasoze luthonisise okungakaqhutshwa ukhetho lulahlwe. Ibhodi ebona ngokuqhutshwa kokhetho eGeorgia ngomvulo ivume imithetho emitsha abanye abathi ilakho ukuphazamisa amalungiselelo okhetho lukalwezi. Amalunga ababili ebhodi le aphikisana lo mthetho lo. Abathathu abavumelana le mithetho le banconywa ngamabizo nguTrump esithi balwela iqiniso lempumelelo. Udaba lolu luqoqwe intatheli izindaba ye-VOA News uScott Stearns lalethulelwa yimi uDaba Kangcube oweStudio 7. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona nge-WhatsApp.
Ake ngithi mina Studio 7 sanibonani sanibonani. Ninjani na? Hayi siyavuka. Hayi noma nithumela nje ama message nange 20 zika August nithumele angene angazi ukuthi kodwa kuyakubonakala ukuthi kutikiwe kumakiwe kodwa hayi akula nkulumo ngoba nanku lapha into ezisihluphayo angithi uyabona nansi ibhasi isibulela abantu kodwa iZimbabwe kutwa kule new dispensation. Dispensation enjani manje abantu bafunani ngaphandle. Usizo abanye abantu labo lokho bekhuluma bethi hayi abantu abalangqondo abantu bayadelela igovernment yiphi igovernment ehlule ukucontrola abantu bayo ukuthi abantu besebenze bethole imisebenzi esizakubona sesikubona ngamehlo hayi abantu abathandizana angazi ukuthi banjani angazi ukuthi banjani nyani is true ngiyakhuluma ngiyaqeda izanu ibulela ilizwe siyabonga notamashona izanu PM maungatamashona obet impofu yini alright.
Yebo basakazi abahle baka Studio 7. Mina ngathi kwesi sikhathi ngangikhale ngithi umuntu ophambanisayo nguJoshua Nkomo. Kodwa Zimbabwe mina ngiyambona ukuthi ngiyaphambanisayo. Ngiyengobona ngakhali khona uIan Smith wayethi asisheye kuso namaNdebele ngale mina ngimbusele iSource Bay. Ngani wavuma kwakuright. Ngani inkeme-nkeme inkinga lezi zihlangalazo lapha ngani kasizibone. Kwesuthu kwesibili ngikhala ngayo uJoshua Nkomo futhi. Ngani Joshua Nkomo wathi khwampana ngesikhathi sentumbane seziqwaqwazana. Ngani wayekela wagada yena uhamba eSouth Africa noma wagada waye eZambia. Kwakuzalunga. Bavele kahle sinoma sisi siyaphila. Sifana nabantu abafileyo ngoba i-property yethu yazi asilayo siyathathelwa ama-resource ethu siyathathelwa kwakhala kwakho emaNdebeleni. Imigodi wonke eminengele ibanjwe ngabantu besishoneni. Amabhizinisi wonke asekhona lapha ngayesishoneni. Usuzibuza ukuthi kanti wena you are ale malini bayithatha ngaphi?
Studio 7 salibonani linjani? Yazi inhliziyo zalabo abadala bezanu-P F shame zilukhuni ziwomile njengetshe ikakhulu laba babuya emathebhelelendi. Ungaze uzibuze ukuthi ngempela ngempela babuya khona na ngoba amanga abakhulumayo azisusizi asilimaza thina sihluphekile singabantwana singenamsebenzi. Namhlanje akula iyouthi elenelisa ukuthi likwazi ukuthenga indlu elenelisa ukuthi ikwazi itshintsha impilo yalo. Siphilela ukuthenga ukudla nokuphilela ukufundisa abantwana okuningi akukho nxa ukuthi imisebenzi ayikho.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Landelakho kusithumela eno imibono kunombolo ezithi +12024650103 18. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo le-Live Talk lapho esicubungula inhlelo eziqhutshwa ngabesifazane beZimbabwe abakwamanye amazwe kanye labasekhaya. Singakehlukani-ke zihlobo sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usefikile kwele China lapho azaqhuba umhlangano labanye. Okwakhathesi siligqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo nguDabo Kangcube lisale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.